isiqinisekiso ethi isililo sikaMgabe sizaqhubeka okwenyanga yonke aze angcwatshwe esayakhelwa ithuna elimangalisayo elifana lendlu yakhe eyeBlue Roof imangalise abasemhlubulweni emaNdebeleni besithi lokhu yikudlalisa imali okumele isetshenziswe enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe. Osakhulayo wakobulawayo uMnumzana Ndodana Moyo uthi indleko yesililo sikaMgabe yikudlalisa imali yesizwe.
Into kaMgabe le ingasihluphi kakhulu njengabantu beZimbabwe. Usihluphe 39 years ephila esigula ase lokhu esihlupha eZimbabwe kasikani lokungcwatshwa kukaMgabe kayisiyo priority yethu. Ipriority yethu ngamagesi, yimisebenzi, yimithi ezibhedlela. Lokhu ukuthi yena kumele alungiselwe indawo especially asikusekeli njengabantu beZimbabwe sithi kubi kakhulu.
Unkosikazi kwanele Nyathi isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela uhulumende aphathe ngayo isililo sikaMgabe ayiqakathekanga, bona bakhalela ukuba ilizwe livuke atshiye elichaphazile.
Anginawo nje amaningi ngokufa kwalo baba. Ubaba lo usiyele ubunzima, namanje siyahlupheka, labantu abethu bayahlupheka, konke nje kusesenzima. Abazulu bethu asiyazi ukuthi ithicha yabikuphi.
Unobhala jikelele weqembu elilwela ilungelo loluntu ele-ibhethi likaZulu uMnumzana Mbusofuzwayo uthi indlela uhulumende aphatha ngayo isililo sikaMgabe ayimangalisi.
Abakwenzayo ngoMgabe ukuthi bemnike i-special place entabeni le abathi igomori noyera elakho uMgabe akusimangalisi, kodwa okudanisayo ukuthi uMgabe lowo bamnike ikhefu lokuthi ebe ngumuntu ongangiyamangalisa phezu kwesigathi zayo sokubulala abantu kathesokuthi akanikeze i-special place. Umbuzo ukuthi lapho abantu ababulalayo ubona kuthiwani ngabo?
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Josephat Mzacangulube uthi uMgabe uhluphe esaphila lalapho esetshonile lokhe ehlupha.
UMgabe vele ngumuntu ohluphe esaphila zisho ukuhlupha lalapha esefile. Ungakhangela ukudinga indawo lapho eqakathekile ukuthi angcwatshwe khona, usedinga indawo lapho azakhonzwa khona nje aze, ngoba vele ungakhangela ubesenzwa njengonkulunkulu walapha emhlabeni ngabantu bezalo.
Isikhulumi sebandla le-MDC wobulawayo uMnumzana Steven Chirota uthi sekudlaliswa imali yesizwe ngendlela asebephatha ngayo lesi sililo.
Siyakubona phela ukuthi yonke imisebenzi eyenziwa yimuli yakoMgabe ithatha imali kuZulu. Bekuzaba mnandi aluba umuyi wayengumuntu othandekayo. Manje siyakwazi sonke ukuthi umuntu wayengumuntu ozondwa ngabantu.
Kodwa ilunga lebandla leZANU-PF kobulawayo uMnumzana Blessed Chitanire uthi bona balahlekelwe kakhulu njengebandla.
Ngizwa buhlungu ngokulahlekelwa ayenze khona kuleli lizwe.
IZimbabwe lomhlaba jikelele baqhubekela phambili bekhalela imuli yomufi, njalo amazwi enduduzo lokhe esiza esuka kwabamanye amazwe. Kodwa umbuthano wanamhlanje obusenkundleni e-National Sports Stadium yiwo owokugcina ukuvalelisana loMgabe. Abadala bemuli babikwa beyibo asebezaphawula ilanga lomngcwabo. UMgabe ubhubhe eseleminyaka engamashumi ayisificamunwemunye lanhlanu 95. Ukhangelele ukubekwa e-National Heroes Acre eHarare ngemva kokwakhelwa ingcwaba elihlukile kulamanye akhona emathuneni amaqhawe okukhangelelwe ukuthatha inyanga yonke. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.